Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngibonge u-Evans Zeninga osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo mthwakazi kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 kuMbimbitho 2023. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi wonke umuntu ahambe ayibhalisa ngoba nxa ungasabhalisanga khathesi ungabhalisa sokuvaliwe. Kuthi ukuthi kawuvoti lo nyaka uzaziye vota after 5 years. Labangazake bavote, labangalazithupha kuthiwa kuyabe kuphunyiwe kubhalisa izithupha, amanye ebhalisa izithupha.
Abekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission bathi phambi kwakusasa ngesonto basungula uhlelo lwabo lokugcina olwe-mobile voter registration.
Iphakiphamalisa ngokuthi ngendlela abaoperate ngayo it seems like it's more like extortion of service delivery. I remember ngizempe etown ngile agents business I had to attend to. Ngapho ukubhadala ama-rates angikhona babengekho. Ngangena ofisini ngenze ngathi what I was doing. When I come back, ngisembone imoto esiplenshiwe. Sesitim mele ngibhadale imali yokuthi which is about $3 and it's extortion.
Abantu abaningi bakhala ngokuthi izisebenzi zohlangothi olubona ngemthelo okumele ikhitshwe ngabachayeli ukubanelisa ukupaka izimoto eHarare ziyabahlukuluza. Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba o-UN Commission on Status of Women Conference, i-CSW67, oqala emhlaka 6, uphethwa mhlaka 17 Mbimbitho, uqhubekela phambili eNew York khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende weZimbabwe usebeke ikomiti ezakhangelisisa ngodubo lwendawo ezipakwa imota enzikini yedolobho leHarare. Lokhu kuza ngemva kokuba abantu abaningi bekhalaze ngokuthi izisebenzi zohlangothi olubona ngemthelo okumele ikhitshwe ngabachayeli ukupaka izimoto eHarare ziyabahlukuluza ngokuba lamaqhinga okuthi bagcine bebhadala indleko yokwenza lokhu ngemali eningi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi elingakabhalisi ukuvota lamukela ngenjabulo enkulu ukuthi selizabhalisa eduze lapho ebelihlala khona. Ukubhalisa kuvota emahhofisini aweZEC bekuvuliwe ngaso sonke lesi sikhathi, njalo bekulabantu abaningi abakade besiya khona ukuyabhalisa okugoqela abebutho labohlangothi labalinda emajele. Umnumzana Bed Nico Bebe webandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change ukhuthaza abangabhalisi ukuthi bathathe leli thuba ukwenza njalo.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi wonke umuntu ahambe ayibhalisa ngoba nxa ungasabhalisanga khathesi ungabhalisa sokuvaliwe. Kuthi ukuthi kawuvoti lo nyaka uzaziye vota after 5 years. Labangazake bavote, labangalazithupha kuthiwa kuyabe kuphunyiwe kubhalisa izithupha, amanye ebhalisa izithupha, ukwenzela ukuthi likwanise ukuthi libhalise ukuvota livote ke kukhetho luka-2023.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla seZANU PF koBulawayo yena ke uthi uhulumende wakhe ubone kufanele ukuthi iZEC ilande abantu abafuna ukubhalisa.
Ukuvota kuyinto eyalwelwa ngabobaba bethu labomama bethu, ngakho ke lilungelo elomuntu wonke oyabe sefike eminyakeni naleyo efunakalayo engu-18 ubana avote.
Umseleli wesikhulumeli se-Citizen Coalition for Change, CCC, umnumzana Gift Ostalos Siziba, uthi nxa abantu befuna ibandla lakhe linqobe likhulule ilizwe kababhalise ukuvota.
Sikhuthaza abantu bakithi kungelani ukubana ke ungaphi njalo uvela ngaphi, nxa usizukulwane seZimbabwe seminyaka engu-18 kusukela mhlaka-12 kuze kufike mhlaka-21 kule voter registration blitz. So yiyo uhlelo esihambala ngalo thina njengo-CCC ngoba ukuze sinqobe kukhetho lubuyayo silungise izinto kufanele abantu beZimbabwe bephume ngokuningi kakhulu emaphandleni bebhalise ukuvota njalo belungele ke ukuvota ngosuku lokhetho oluza announcer ke emalangeni abuya.
Ngobulawayo kubikwa ukubhalisa abantu abaningi ukuvota njalo iningi labo kuthiwa livela kwezinye indawo okuyinto esolwa ngabebandla eliphikisayo elemthwazi Republic Party MRP. Umnumzana Mqondisi Moyo umkokelo lelibandla uchazisa kabanzi ngensolo yabo ngalolu hlelo.
Kubuya abantu bevela izindawo ezishiyeneyo, abanye bavelela kubogogwe kwezindawo zeMashonaland bezoregister ukuthi bavote kobulawayo. Kuyabonisa ukuthi abantu laba baserious ngokuthi batake over imthwakazi yonke. Ngiyalicela, ngiyalincusa, ngiyalincenga mthwakazi omuhle ukuthi asiphakameni singakhalalini umthwakazi wethu.
Omunye obhalise ukuvota namhlanje kobulawayo ngumnumzana Rufaro Chikosha waseGweru.
Sithephe eGweru ngale ngamabhasizana silethe lapha kobulawayo ukuthi zoregister ukuvota.
Wena vele awuhlali kobulawayo?
Hayi, mina ngihlala eGweru kobulawayo. Ngiyaqala ukuya namhla kobulawayo.
Osakhulayo uEric Gono ukhuthaza abatsha ukuthi bayibhalisa ukuvota njengoba sekuvuliwe ukuze baqede udubo labo ngokukhipha umbuso weZANU PF.
Asikhangele sokule 43 years sihlupheka njengabasakhulayo beZimbabwe, and ungangena emalokishini lapha abantwana bayabulawazi njengo indaba zezitresi zokusekala kwemisebenzi. Angeke sisurvive ezinye 5 years under government le sikiyo.
Uhlelo lolu lokubhalisa ukuvota ngolokucina kulabo abafuna ukuvota lonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhalele ukwethula umbiko wakhe okhetho lalo nyaka lokuthi lwenziwa kuyiphi inyanga kungakudala. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo, igama lami uEzra Jesus Banda.
Ngiyaxolisa lapho besililethele udaba olungayisilo. Lolu belumayelana lekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Abathi phambi kwakusasa ngesonto basungula uhlelo lwabo lokugcina olwe-mobile voter registration, lapho abazabe bebhoda ngelizwe lonke bebhalisa abantu ukuthola ilungelo lokuvota okwensuku ezilitshumi. Udaba besiluphathelwe ngu-Ezra Chisa Spanda. Umende weZimbabwe usebeke ikomiti yezakhangelisisa ngodubo lwendawo ezipakwa imota enzikini yedolobho leHarare. Lokhu kuza ngemva kokuba abantu abaningi bekhalaze ngokuthi izisebenzi zohlangotho olibona ngemthelo okumele ikhitshwe ngabatshayeli ukupaka izimota eHarare ziyabahlukuluza ngokuba zilamaqhinga okuthi bagcine bebhadala indleko yokwenza lokhu ngemali eningi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo wembuso yezabelo umnumzana July Moyo ukhiphe umbiko namhla esithi usebeke ikomiti labantu abahlanu yokuhlolisisa ngalolu daba. UZulu weHarare uyakhonona ngembadalo yokupaka izimota edolobheni leli esithi kayihambelani lomumo womnotho oselizweni. Umnumzana Ebeth Zulu ohlala eHarare uthi loba nje uhulumende esebeke ikomiti kumele akhangelisise ukuba imali le ihambelana na lomlotho welizwe.
Imali yeHarare City Parking leyi inengakhulu ongayenziyo. Thina sithi ngcono iyehliswe imali yeHarare parking leyo ngoba abantu abaningi uZulu asoze ayikwanise uyibhadala leyo mali ngoba inengakhulu. Njalo okunye ukuthi iHarare City Council yangkhona ayivuthi izibi, imigwaqo yangkhona igcwele ama-pothole, ama-markings angkhona nxa ungaphaka futhi awuwaboni.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Obed Dube ohlala eHarare yena othi uhlutshwa zindleko zokubhadalela lapho abapaka khona izimota.
Isiphaki iphamalisa ngokuthi ngendlela abaoperate ngayo it seems like small like extortion, not service delivery. I remember ngize mpe town ngile agent business I had to attend to, ngapho ukubhadala ama-rates angkhona babengekho, no one was there to attend to me. Ngangena ofisini ngenza ngathi what I was doing. When I come back ngisembona imota siklentshiwe, singathi klentshiwe imota sesithi kumele ngibhadale imali yokuthi ngisiklentshiwe sebefuna ukuhamba la bekuyithowa behambelayo, which is about $60 and is extortion. And abanye abakhona bafuna ukudiza, bafuna ukubancenga. And mina by that time I was immediate Jesus, amele ngiyenze ngacela sengincenga ngacela sengidiza sithi hayi ngakufakela okuncane.
Umnumzana Libert Sithole yena uthi kumele kulinganiswe ukuthola kwe-council imali lokuba amalungelo kaZulu ayahlonitshwa.
I-city parking ama-charges abo ama-fines bona ngathi imali zakhona zinkudlanyana nje, ngabe bayazehlisa nje ukuthi lathi sikhone ukuthi senelise ukubhadala imali zabo.
So angazi ukuthi ngiyenza njani ukuthi libabonise bese sifisele imali zabo ezobeza ama fines abo. And they are too much ama fines abo.
Embikweni esisabalele ezinkundleni zobulenjini ze WhatsApp le Twitter iveza ukukhonona kwabantu abaningi besithi ngezikhathi eziningi azitholakali izisebenzi okumele ubhadalele kizo indleko yokupaka imota, umuntu engashiya imota ingabhadalelwanga aphiwe okuliphetshana kokuveza imali oyihlawulileyo, uyathi sephenduka afice sebebophe amavili emota ngamaketani aweclamp. Ukuze abe kansili bakhiphe leyo clamp kuzamele ahlawule amadola emelika aphezu kwekhulu $132 ukuthi ikhitshwe iketani. Kumele umuntu abhadale ngedola leZimbabwe elingamakhulu athoba munye munye 900 pound, okuyimali elingana ledola elilodwa lemelika leyi ayisiyo ndleko enkulu. Kodwa uDubo basuka bengabi khona ukumelela umuntu abhadale lelo dola lokugcina abantu sebehlawuliswa amadola aphezu kwekhulu. Usodolobhu weHarare umnumzana Jacob Mafume ngemva kokubona imbiko yokukhonona ezakamizi lezethekeli zaleli dolobho esisabalala ezinkundleni zebulenjini ucine ephendula ngokubhala ekhasini lakhe lenkundleni yeTwitter ukuba bazakhangelisisa ngodaba lolu, evumelana labantu ukuthi imali ebhadaliswa uZulu iningi kakhulu. Uhulumende uthi abahlali laba kumele bahlolisise ukuba abekhansilini imali leyo bayisa ngaphi, njalo ukuba iyahambelana nala lokho okwenzakala kwele Zimbabwe. Mele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba o-UN Commission on the Status of Women, CSW67, oqala mhlaka 6 uphethwa mhlaka 17 kuMbimbitho, uqhubekela phambili eNew York khonapha eMelika. Lumhlangano ungenwa ngabesifazane kanye labesilisa abalesifiso sokuthuthukisa ukulinganiswa kwamathuba ngobulili. Abanye abakulumhlangano bathi lanxa isimo sesingcono balokhu behlangana labandlululo emsebenzini, kumabhizimusi, kwezombusazwe, kwezokulima lakwenye kwezinye inhlangothi zempilo. Sixoxele ilunga lebandla le-MDC omela eMathebeleland North edale lephalamende, unkosikazi Sibusisiwe Buda Masara, osemhlanganweni lo eNew York. Yena othi kuqakathekile ukuba omama basekelane hatshi ukusetshenziswa ngabesilisa.
Abantu abasifazane akula kuthi kumbeni ungumuntu ongumuntu omnyama kumbe ulikhiwa, siyafanana. Into lezi zivelela khathana. Inkokeli zabo mama kufuze sibazwele ngani, ngoba labo umumo lowo bawuqalisa owe-leadership. Umuntu ongumama okwenza kakhulu singane siyasetshenziswa labantu abangobaba, yikuthi thina ngokwethu asilalutho.
Engingathi ungasichasisela kabanzi ukuba nawutshoni ngakho lokho, mhlonipho?
Mina economic resource sinjengabomama kasila. Ngokunye lakho kungena okwenza ukuthi ama-decision esikukhulumayo kungani akulalutho, akukhulunywa umuntu ozayo. Ngoba nxa ukhuluma ngalamali ukhangelelwa phansi. Yikho omama bagcina besetshenziswa lanxa befisa ukusekela umuntu ongumama esikhundleni, bagcina befaka umuntu ongubaba.
Lokhu kubangelwa yini?
Ngenxa yemali, ngoba thina njengabomama siyabe sivele singela mali. Lolu ludubo osolunanzelelwe lwananzelelwa sibili ukuthi ukuthi umama asekele omunye umama uyikuswela. Omama basuke bakhangele okuseduze, abasakhangeli okuphambili laphambilini lalaphana. Obaba ngabantu ababasebenzisa ngesikhathi sonethu befuna isikhundla, angavele athola kufuna usekhohlela ngaye. Bangazi bahlangane ivini kumkhulumisa kamkhulumisa. Wewe wesenze ngani kamali? Kodwa konkana manje singathi thina mama sithi ndiyababonisa sebe ubona usisiba mubi. And obaba balakho ukufaka imali ukuthi bekhiphe umama osele power. Umama osengama phambi komama azwakale alingani labo baba nxa sikhuluma ngithi beqhabathi. Bebhadala imali ukuthi omama bamkhiphe bafake omunye umama o-week ngokunye konkana lakho. So imfundiso lapha sithi ngesilungu it has to be a process yokuthi omama bafunde baze babone.
Usile mnyaka wena edlula amajumi amabili ukwezombusazwe, kungase kulobungcono yini nxa uqathanisa ngesikhathi uqalisa ezombusazwe?
kathe singaphe sikhona khona sina sithi sokungcono ngoba mama vele babe sisenzu okuzisusisa ukuthi uyakusetshenza ukulwa lo muntu azavuka kusase siyacelisa udokuye so iishu eyokusekelana njengabo mama hayi leyo sibili kumele kube lesikhathi kumele kube lemfundiso ezahlala i-ongoing sihlala sifundiswa hathi kathe singithi sokungconywana bakithi lapho engene khona thina kathe siminyaka singamashumi amabili lamathathu silokho esiyikho lokho udabalo mna ngathi ngena ezomba ngazo ngahle ngaba ehlangothini labomama hayi into le ngiyayazi ngena mina ngangibizwa kuthiwa liwule kathe singithe ngene kuba ngu-MP ngemva kweminyaka elishumi lantathu kwakhanya ukuthi sengizondwa ngasafunakali sengimubi iwule leliyana selizuza isikhundla selingu-MP hayi awusafunakali omama bona labo futhi ababesilwa labo uyathola ukuthi sebesilwa ukuthi akaphume sehlale kakhulu kodwa indoda amanye amadoda babekhona kuleli bandla lethu eliphikisana negovernment i-MDC kusukisela kusungula ibandla ngo-2000 kuze kube lakathe siba abakhona abaningi kodwa kabakhulumila ngawo bakhangela thina thina abayezingene ngama-propos njengama-proportional representation uyabuthiwa khona vele abalancedo laba abaphume khona abhande kuthola ukuthi omama kabakhangeli ukuthi omama bana laba kuba khona kwabo kutshintsheni eZimbabwe mela nabomama kunengokutshintshileyo
lo nyaka selilungiselela ezokhetho eZimbabwe ubona abesifazane bezaphatheka na ngokugcweleyo ukhetho lolo luzayo
sizathola ukuthi ukhetho lolo luyayo kule 30% e-local government ama-councils azayo amaningi kakhulu khathesi silamagama ama-local councils ama-councils 1,958 wards eZimbabwe but silama-councils abangumama ongu-200 amalutshwana kangaka kodwa ngenxa yokuthi omama bangenile ephalamente lisalwa singama-proportional sinjalo sisilwa sathola 60% isemthethweni i-66 zona ezibe yi-PR zincede kakhulu ngoba ngananzelela omama abangene ngokuncintisana la madoda balutshwana kakhulu lafingela futhi yizinto okumele sizikhale nje awomama
nkosikazi uSibusisiwe Buddha Masara lilunga lebandla leMDC omela eMathebeleland North edalela eParliamente sixoxe laye ecingweni yaseNew York City khona pha eMelika. Umnumzana Trevor Ncube umqondisi wenkampani yezindaba e-Alpha Media Holdings uthi umnumzana Nelson Chamisa akalasisindo sokuba ngumkhokheli njalo abanye bakhe bachothoza indlela akhokhela ngayo ibandla le-CCC. Uncube wethule umbiko lo namhla enkundleni ye-Twitter uthi uChamisa akazilutho ngezombusazwe ngakho-ke abantu kumele bavotele umnumzana Robert Chapman okhokhela ibandla le-Democratic Union of Zimbabwe. Uphinde wathi abantu abakunhlanganiso ezithiyeneyo labo bachothoza indlela uChamisa akhokhela ngayo ibandla le-CCC. Kodwa abakubandla le-CCC bathi uNcube usenga ezimithiyo ngoba usedlelana lebandla elibusayo. Abanye njalo abakubandla le-CCC bathi kumele akhangele ukuhlupha izisebenzi zakhe kumaphephandaba agoqela iNewsday, The Zimbabwe Independent, The Standard. Abakhala ngokungaphiwa iholo ngemfanelo. Ngasenelisanga ukukhuluma lo Ncube kanye leziphathamandla zebandla le-CCC ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Emmanuel Macron weFrance ubonakele ethatha imfanekiso lenhloko kahulumende yeleBritane umnumzana Rishi Sunak labaphathintambo bamazwe abo ababona ngezobudlelwano lamanye amazwe ngemva komhlangano wabo abawenzele edolobheni leParis kweleFrance namhla. Lo mhlangano obikwa bujonge ukuvuselela ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe omabili obese bu leminyaka bungani buyatenga-ntenga. Umongameli Recep Tayyip Erdogan wakwele Turkey wazise ukuba ukhetho lwalonyaka elizweni lelo luzaqhutshwa mhlaka 4 Nkwenkwezi. Lolu khetho lwenziwa ngemva kweminyaka engamashumi u-Erdogan esembusweni. Ababona ngokwenzakalayo kulelo lizwe bathi inombolo ziveza ukuba abomanyano wamabandla aphikisayo unganqoba kulolu khetho.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Nesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi ugatsha lwakhe luphakathi kokwethula ugwalo olulodwa olumemethe amagama abantu bonke abaselizweni lempawu zabo ezifana lama-fingerprints lezithombe. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnumzana Motsoaledi uthi lolu gwalo lwe-National Identification System luzabe luqukethe zonke izalwane zakwele South Africa, bonke abantu bokuza lazo zonke iziphepheli. Okwakhathesi la maqembu mathathu abhalwa kungwalo ezintathu ezehlukeneyo. Le into ke lisenza kube lula ukuthi umuntu abe le pasipoti akwelinye ilizwe, aphinde abe lesithupha sokuthi uzalwa kwele South Africa, abuye abe lencwadi yokudinga ubuphepheli. Umnumzana Motsoaledi uthi kulezi nkulungwane zentsha ephakathi kokuchitha amabhuku amathathu la, kubunjwa ugwalo olulodwa olulakho konke ngaye wonke umuntu oselizweni.
Everybody who finds themselves within the borders of South Africa, regardless of their citizenship status.
Lokhu sikwenza ngokuqala sibumbe umthetho olawula lokhu uze kungabi ngitsho loyedwa umuntu okuleli ongekho kulolo gwalo.
But it just records you so that you have got record of everybody sojourning or found within the Republic at any one time.
Ngokutsho kwamphathintambo Motsoaledi, iSouth Africa ibhekane nohlupho olukhulu lokuthathwa kwencwadi zokuzalwa lezithupha ngokungekho emthethweni ziphiwa izalwane zakwamanye amazwe. Ngesikhathi kusethulwa amaphemithi eZimbabwe documentation permits eminyakeni elithumi edluleyo, kulezalwane zeZimbabwe ezifika izinkulungwane eziyisithupha ezabuyisela izithupha ezazithethwe ngendlela efanayo basebephiwa amaphemithi lawa. Izizalwane zeZimbabwe zona sezethule imibono etshiyeneyo ngalolu gwalo okukhangelelwe ukuthi lungabe selusebenza kusiyaphela umnyaka. Bakhona bathi le ngenye indlela esezivamile kwele South Africa zokuxotsha abakwamanye amazwe elizweni. Kulabanye abathi uhulumende nguye ofuqela abantu ukuthatha incwadi ezingekho emthethweni, njengoba khathesi kunezizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezamaphemithi asevaliwe, kusitsho ukuthi sekufanele ziphindele ekhaya. Kodwa-ke esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi ayikho into embi ngalokhu njengoba kuvele kungafanelanga ukuthi abantu basebenzise amaphepha abawathola ngendlela ezingekho emthethweni.
Kuzodala ukuthi kube lokuphepha kakhulu eSouth Africa, njalo kuvimbele ukuthi labo abantu abasebenzisa amaphepha eSouth Africa ngokungekho emthethweni bavinjelwe ukwenza lokho.
Izalwane zakwele South Africa lazo sezemukele ngezandla zombili lelinyathelo, zisithi ukususwa kwabalezi ncwadi ezingekho emthethweni kuzadala amathuba omsebenzi kuqede lobugangi. Umgcinihlalo wenhlanganiswe Operation Dudula eJohannesburg umnumzana Siphiwe Shabangu uthi bafuna ukubona lolu gwalo selukhona njalo kuselusebenza.
Salamukela udaba olushiwo uMotsoaledi, kodwa-ke kumele siyisungulule kabanzi le nto ukuthi kubo labantu abasebenzisa ama-ID, abasebenzisa ama-ID wase-South Africa ngaphe ne-passport bawathatha kuphi.
Umthetho ozaqinisa ukusebenza kwalolu gwalo usuwemukelwe lidale labaphathintambo, okwakhathesi usufakwe emphakathini ukuthi bethule imibono yabo ngawo. Qede lapho uzawuyavotelwa ephalamende ubususiya kumongameli awenze ube umthetho welizwe. Melesilo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngimuthuso Khumalo.
Uhlelo Woza Friday namhla silethulela iqembu elicula umdumo werumba elemalaba Shining Stars abadabuka eKezi kodwa becula bekwele South Africa.
lapha basiphathele idlalade labo elitsha lesihloko esithi bakhohliwe ngathi uNtunkamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Kama ngukoti mtutula ndebele ngitabuka ekezi la engizalwa khona kwamalaba endaweni okuthiwa ku St Joseph. Mina ngiyumholi weqembu, ngingu lead vocalist and backing, ngibuye futhi ngidlale nebass lapho ebendini lemalaba Shining Stars. Iqembu lethu linamadlalati angu 9. Futhi iqembu lethu liqale ngonyaka ka 2005 ukucula.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inombolo esitholakala kuzo simala abashining stars ngizobiza zibe mbili, khona 073 086 3423, kanti ke futhi ngiyatholakala nakule 078 255 3552. Siyatholakala kuzo zonke lezi nombolo zombili. Abafuna ama-CD ngingathinta nje lapho, abafuna imisebenzi yethu yonke kanye nama-DVD akhona.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Esicela kakhulu kubalandeli yisupport evela kubo, nokuthi kahlahle baziqhenye ngento mhlambe noma eya kubo la abaphuma khona, ngoba phela umculo lo esiwenzayo nathi sisuke lathi siziqhenya ngokube yithi bethu. Esifisa ukuthi nabanye abantu nabo mabelalela umculo wethu basisapote kakhulu ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke siye phambili ngokubenzela into ezinhle.
Laba Shining Stars abacula bekwele South Africa basanda ukukhipha idlalade elitsha lesihloko esithi bakhohliwe ngathi. Ku live talk namhla sikhangela okwenziwa ngamabandla ezombusazwe eZimbabwe ukulungiselela ukhetho lwalonyaka. Singakehlukani sihlobo sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela abekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Bathi phambi kwakusasa ngesonto basungula uhlelo lwabo lokugcina olwe-mobile voter registration. Abantu abaningi bakhala ngokuthi izisebenzi zohlangothi olubona ngemithelo okumele ikhitshwe ngabatshayeli lapho bepaka izimoto enzikini yedolobho leHarare ziyabahlukuluza. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo yimi uMagumede oGaino Saidi ngisithi lilale sihlangane njalo kusasa ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.